ubaba uNkiwane ngumuntu ophatheke kakhulu ekutholeni inkululeko kwele Southern Africa yonke. Ubaba uNkiwane akaso qhawe leZimbabwe kuphela, liqhawe le Southern Africa yonke ehlanganisa amazwe anjenge South Africa, Namibia, Zambia leZimbabwe, ngoba kulapho esilobufakazi obusegcekeni njalo obugcweleyo ukubana wasebenza kakhulu emazweni lawa. Le nhlanganiso ezazivelela emazweni lawa ehlanganisa i-ANC, iSWAPO le-Unity eZambia endabeni yokuthi amazwe lawa ethole inkululeko.
Ubaba uChimonyo yena lithini ngaye?
Okusidanisa kakhulu njengebandla, njalo engithemba ukuthi yinto efanayo kuma-victims e-ground, yikuthi abantu laba esibaziyo ngamagama abaphatheka ku-ground, ikakhulu ababeyikhokhela abafana loChimoyo, abafana loParents Shiri laye osewasichiyayo, labo bonke ama-generals esiwaziyo asiyasichiyayo aphatheka edabeni lwe-ground, yikuthi sebe siyacatsha emathuneni bebalekela i-accountability.